Isinqumo sehayikhothi mbona ngazathi siyinto enhle ngoba bekulokuganga oda kusenziwa ngomasivanyiwa labo reason ungathi uyalandela ukuthi into yokufuna ukuthathwa kweplazi leli bekungelaso suku ngaki iSunday News ikukhiphile ukuthi iplazi leliyana lingani lilenhlanyelo enhle ukuthi kungaba lesivuno esihle. So ngenxa yomhawu lokuthi abantu sebangenwa nje ngumkhuba wokufuna ukuvuna lapho abangalimanga khona, yikho sithole amadoda lawa omadivanyika sebesiya khona ngale. Kodwa vele into leyi uma singakhumbula kusekuqaleni komnyaka kumbeni ekupheleni komnyaka ophelileyo sike sabona ukuthi kulesikhulu sebandla elibusayo esesatholakala sifika eplazini lona leliya. So kuyabe kukubonisa obala ukuthi ilizwe lethu singabantu abenjengenyoka ethanda ukungena emlindini wegundwane, iluma igundwane ngoba sisathanda into zokufika sithathe ngenkathi. So mbona ngazathi inkantolo ukuthi yenze lesi sinqumo kuyinto enhle.
Isinqumo lesi siza ngesikhathi uprosecutor general sithi uhulumende usephenya ukuthi abone ukubana uMalunga walithengiselwa njani leli plazi. Ungathini ngalokho?
Okuthiwo nguprosecutor general kulezinto ezingu-2. Kungabe kuyindlela yokuthi kutsune sokuphuma ukuthi hayi after ama investigation it's either i-prosecution ikubone ukuthi hayi kulokuganga ngosopolitika and ukuganga kwangikhona kuyayangisa ngoba uma ukhuluma ngomntakaMalunga ukhuluma ngomntwana we-national hero engxenye kuyabe sokuyikuthi bona amongst themselves bakhona abakubonile ukuthi lokho sokuyangisa basebesebenzisa i-prosecution kungabe kungokunye kwangikhona kumbeni bafuna ukuthini bethi after ama investigation kukhanyele iplazi kalithengiswanga ngendlela eyiyo. So hayi kuqondile ukuthi lithathwe. Ilizwe lethu liyahlupha ngoba kwesinye isikhathi baye befuna ukuthi benze ngani balandeleni umthetho kodwa kugangwa. So mbona ngazathi singakukhanyela ngazo zonke indlela.
uMalunga yena uthi uyahlukuluzwa njengohulumende ngenxa yokulwela amalungelo.
Akula muntu ongakudawutha lokho. Umfoko kaMalunga ungomunye wabantu abahlala bekhuluma ngokuthi kulo hlupho lombhuqazwe oludinga ukuthi okulungiswa. Ngiyakhumbula kwenye day kube lesikhathi lapho ake atshikilisana lo wayengu-Minister of Justice uChinamasa. So khona okuyana kuyabe kukutshengisa uChinamasa uGeorge Jaramba uma kukuthi njalo nje bahlala bekhangelana lo mfo kaMalunga ngendlela enjalo. Izani sebenzisa ukuthiwa iscoti epolice ukuthi chaya lapho umuntu angani ule mpilo khona ukuze alambe ebesesithe ngalamba abuye seguqe ngamadolo ezocela ukuphephela kuwo. So labo baya bekhangelela ukuthi umfo kaMalunga ukuze sithi hayi umfo kaMalunga hlala eplazini leli kodwa uhlezi ngenxa yokuthini kawusaphikisani lathi. Yiyo indlela abaphetheyo ababusa ngayo.